iningi labantu bakobulawayo lisele libambe ongaphansi ngokwenza kwabe-CCC abakhanyasa belokudonselana besaqala kubangwa izikhundla ekuncintiseni kukhetho oluzayo lwama-by elections. Umnumzana Swithin Chirota, isikhulumi sebandla le-Citizen Coalition for Change ekobulawayo province, ukhulume ngokudonselana kwabameli baleli bandla kukhetho oluzayo.
Akuselanga indlela ngoba amalanga angikhona sedlulile leyo angazake ngiyivike. Yazi unqawe isikhulumi uyabuthanda ukuthi uvike leyo hayi ubaba uhlabani wafaka amaphepha akhe ekuseni angazaba le-contact labanye ebandleni. Amaphepha kampumelelo moyo ayongena ngama-4 aluba uhlabani kacishanga ifoni mbona ngani kwakuya kwakungasoze kube lo daba nona lo lesesilukhangele.
Umnumzana Kidon Shoko obengusenator webandla le-MTC Alliance engakaxoshwa ephalamende owamanje selilunga le-TCC usula ukuncintisa kwalaba ababili abebandla lakhe kuma-by elections.
Into eyama-candidate kutho ukuthi sifanele ukuthi siyilungise njalo especially nxa sesisiya ku-2023. Uyabona kulabanye abangeni ngenkalo kodwa ngabo abangasibo bethu bengena ngebiso lethu, so umuntu onjalo vele kasuwe.
Udubo lokubhaliswa kwababili ukuncintisa izikhundla sinye bengabe bandla le-CCC alukho kobulawayo kuphela kodwa lasemaswingo lapho bagcine sebebophisana sokutshaywa wesifazana unkosikazi Thokozile Mutshutshuti ngamanye amalunga aleli bandla amahlanu. Ngimana yesitudio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.